Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali buka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 olesithathu mhlazi ku 18 zibandlela 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amagqwetha akwele South Africa athi ukuvimba abantwana besikolo abawokuza abanabazali abangela maphepha okuhlala kulelo lizwe akukho kusekelo sombuso walelo lizwe.
Aba kwenza kwakukhambisana. Omunye yadindelwa kahle, omunye yadindelwe sephiwa isikhathi esipinyiweyo, omunye yadindelwe ngendlela ezinjengazona leyo. So ke kwenza ukuthi abantwana bathwale nzima kakhulu khona lokho kuyinto.
Kuqhamuka ukufuthelana phakathi kwemandla lezanu PF lekhansili yakoBulawayo kubangwa indawo yokuthengisela impahla lemibhida.
Siminyene ngoba wonke umuntu roduwo, so wonke umuntu uya sizominyana kuphela edinga ukuphilisa abantwana.
Gambe ikula leZimbabwe elisemhlanganweni wezokuthuthukisa kwenotho yamazwe uweDavos kweleSwitzerland lizaphenduka lilengise izandla na.
Umhlangano oqhatheke owamadaba ngoba osomabhizinisi bayabekhona, abakhokheli bamanye amazwe bayabekhona, bekhangela ukuthi ngalowo mnyaka i-economy izabe ihamba kanjani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amagqwetha akwele South Africa athi ukuvimba abantwana bokuza abanabazali abangela maphepha ukuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni akukho kusekelo sombuso walelo lizwe. Lokhu kulandela umbiko wenhlanganiso ye-Operation Dudula ukuthi amalunga ayo azakuya ezikolo ukuyovimba abantwana abangela maphepha. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Patriotic Alliance umnumzana Gayton McKenzie laye ubekhuthaze ukuxotshwa kwabantwana abalabazali bokuza abangela maphepha. Igqwetha elilwela ilungelo loluntu umnumzana Joseph Venter utshele intatheli zindaba ukuthi ukuxotshwa kwabantwana laba akukho emthethweni ngoba umthethwandaba we-Eastern Cape wanquma ngomnyaka ka-2019 ukuthi akumelanga abantwana laba bexotshwe ngoba imfundo yilungelo loluntu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba lolo lubahlile babu uGande yikuthi nje nxa izikolo zisavulwa kuyabe kungabonakali kahle okwenzakalayo kungakaqali ukufunda. Okwenzakalayo yikuthi abantwana laba abazali kuyabe kuyilaba abaphiwa isikhatshana sona leso sokuthi kumele ukuthi iphemithi iphele. Lonyaka iphela ngoJune iphemithi le. So umntwana uyabe la engalanto ebhaliweyo ungakhumbula kawabhalwa ngamaphemithi ukuthi aphela nini. Kuyabe kukhulume uminister. Kuthi kunjalo ebantwini akade bekhaya uyafika eboda laphana udindele ukuthi kumele ukuthi isikhathi sakho siphele enxa yokuthi emhla ka-23 January omunye kuthi February abanye bayafakelwa kuthiwe khona ngo-April. So abantwana ke bazithola besebunzimeni njalo futhi abezikolo labo mbona ngathi kuba le-confusion eyokuthi babe bengasakwazi lokuthi kanti uminister ugcine esithini ngoba lama-officials awe-Home Affairs abakwenzayo kakuhambisani. Omunye uyadindelwa kahle, omunye adindelwe sephiwa isikhathi esipinyiweyo, omunye adindelwe ngendlela ezinjengazona lezo. So ke kwenza ukuthi abantwana bathwale nzima kakhulu khona lokho kuyinto ikakhulu abezikolo bona.
Ubona abantwana abazalelwa khona ngapho eSouth Africa belabazali abavela phandle kwelizwe kunzima kanganani ukuthi baze bathole amaphepha okuthi bafunde okusemthethweni?
ukuthi bathola amaphepha babugande kunzima kakhulu kunjengokungena kwekamela ikhanda lekamela lingena enariti ngoba kuvinjwa kakhulu umzali wakhona nxa umzali engela amaphepha ukuthi umntwana bela uvele kuba into enzima kakhulu kuba nzima kakhulu ngoba kwenziwa even yena umzali ungakhangela ukuthi nxa usebenza ukuthi uyi-apply li permit yakho izinto ezifunekayo kwehluleka wena umzali ukuthi ulungise awakho amaphepha so awabantwana ke abanzima khona so ngenye indlela singathi ubunzima bamaphepha ukuthi azuzwe ngabantwana kutshengisa ukuthi ubunzima obukhona ukuthi nabazali bawazuze ngoba nxa umzali ewazuzile awabantwana abalula kodwa nxa umzali engawazuzanga awabantwana it's worse kuyinto enzima kakhulu lokho okungabizwa ngokuthiwa it's a humanitarian disaster into le ukuthi when ngama families that are being uprooted la yiwo uprootwayo ngokuthi khona liyabelisolwa ukuthi umntwana ubonwa njengomntwana womuntu owenza ukuthi kungabi lomsebenzi elizwe so akula umuntu omfunayo so ke kulobunzima obukhulu kakhulu khona
lo ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalani seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwebandla lezanu PF lekansili yakobulawayo ebifisa ukususa bonke abantu abathengisa impahla kungekho emthethweni enzikini yedolobho. Ibandla elibusayo lithi akumelanga abantu laba basuswe ngoba bathola imali yokuziphilisa elizweni elibhekane lokuswelakala kwemisebenzi kanye lokugugudeka komnotho. Intatheli zindaba yestudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikhansili isungule umkhankaso obizwa ngokuthi Spring Cleaning Week neviki ephelileyo yahle yavinjwa libandla leZanu PF. Inkokheli yebandla leli kuGreen District ekhangelene loBulawayo umnumzana Tendai Charuka uthi laba bathengisa okungekho emthethweni abayindawo ngoba kunamsebenzi. Uthi njalo Charuka ibandla lakhe lisebenzela uZulu waleli dolobho njalo liyanqoba ukhetho oluzayo.
Something is going to win massively in Bulawayo. All these people now they've realized that the opposition is not doing anything to them. Like right now, as we are saying, the council which these people voted for them, the councillor and the mayor, they are the ones who are advocating them to go and stay at home, not to work. And they look at what the president has done. Already the president has exceeded what we were expecting he is going to do.
Inengi lithi ZANU PF ikhanya ifuna ukusebenzisa umumo wokuthola amavoti kukhetho lwalonyaka. Umseri kameya waleli dolobho ukhansela Mlandu Ncube usola kakhulu okwenzakala koBulawayo.
Lokho okwenzakala edolobheni okungcolisa idolobho into embi sibili ungakhangela abantu bakwenza becatsha ngamabandla ezombusazwe kakhulu basebenzisa ibizo lebandla leZANU PF. Hlelo zisegcekeni ukuthi esizazenza kusukela ngolwesithathu ezokukhina lezokuhambisa labo kumele beye lapho kulezo. Sesibanike njalo ithuba lokuthi bevume ukulandela umthetho kungela kuhlukumezana. Kodwa bengaqhubeka bebengalaleli, hayi kuzaba lokuhlukumezana.
Umunye wabaphila ngokuthengisa umnumzana Tapio Mubirimi uthi ZANU PF iqondile ngoba kungela enye indlela abangaphila ngayo.
Sizenzekela ngoba napha kuziphilela khona thina. Enje siwansebenzi, impilo yami ngikhayele khona lapha engithengisela khona la. Kuba besincede kakhulu ngoba kula lapho singaqonda khona thina. Nikola Pestembe khona khona la. Ana nje abantu abazithengisela sisele ukuncane ukukhipha ama 2 rand ohamba toilet. Sine ndawo lapho esihamba khona amanzi sacela khona apho bomakhelwane nathi sisebenza labo bala ama building khona la.
Unkosikazi Charity Masango layo ophila ngokuthengisa uthi ayisibo abangcolisa idolobho njengalokho okuthiwa ngabe councilini.
Siphume siye ngaphi into ezinzima kangaka. Asila kudla, asila mali, asila singaphume emgqokweni siza kuya ngaphi. Nge lockdown sapho sasaferwa ngabantwana. Saku accepta ngoba kungumkhuhlane. Kanti sasuze siphume ngoba kusela lockdown akusela ngkhona izisebenzi. Kina singorisa kubuyipheli imota zamabhine zotwalizi. Kufanele wasinike imota ezitwalizi babe city council.
Aliminyana ngakulina.
Siminyene ngoba wonke umuntu roduwo. So wonke umuntu uya sizominyana kuphela edinga ukuphilisa abantwana.
Umnumzana Khumbi Mabaso esakamisa kobulawayo uthi ibandla leZANU-PF libuye lamaqhinga angesiyo okudinga amavoti ebantwini abahluphekelayo abaphila ngokuthengisa emgwaqweni.
Bazichithela isikhathi besingcolise lidorobho lethu elihle kangaka becabanga ukuthi bazathola amavoti ngama-vendors. Kanti iqiniso sonke siyalazi ukuthi iZANU-PF ngeke yafa yathola amavoti kobulawayo lapho injinga azala umuntu. Okungcono nje ukuthi i-City Council isebenzise ama-policies ze-TRP ukuxotsha laba bantu bokuza laba abasingcolise lidorobho, ngoba ekugcineni lapho kuyagcina kusiba le mikhuhlane eminingi engaqedakali ukuthi ivele ngaphi.
I-Council yakobulawayo ithi izaqhubela phambili ithanyela njalo ikhipha abathengisayo ukuze leli dorobho lihlanzeke njalo sebenzisa umthetho okuvimba ibandla leZANU-PF eselidinga ukugcwalisa abantu abangela mvumo yokuthengisa kobulawayo. Ngimaresuto 7 kobulawayo, ikhamera ngeza Jesus Banda.
Gambe iqula leZimbabwe elisemhlanganweni wezokuthuthukiswa kwenotho yamazwe oweDavos World Economic Forum kwele Switzerland lizaphenduka lilengise izandla na. Umhlangano lo owenziwa minyaka yonke uqale ngomvulo njalo uzaphela ngolwesihlanu. EleZimbabwe limelwe ngabaphathi ntambo abathi umnumzana Mthuli Ncube wezemali, umnumzana Frederick Shaba ubona ngobudlelwano belizwe lamanyamazwe kunye lomphathi ntambo wezamafekitali unkosikazi Sekayinzenza. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kutshera.
Ngumhlangano oqakatheke owamagama ngoba osomabhizinisi bayebekhona, abakhokheli bamanye amazwe bayebekhona bekhangela ukuthi ngalowo mnyaka i-economy izobe ihamba kanjani. Bekhuluma behlaziya uze babona ukuthi i-economy ingahamba kanjani. So iZimbabwe njengoba idinga i-investment kumele babekhona, kodwa ngokubona kwami nxa kuyukuthi asila target esilayo kumbe umuntu okumele siyombona khona ngale, ubona njengani ikungasebenzisa imali ngonanzelelo uhamba umhlangano enhle ngaleyo. Kodwa nxa kuyukuthi bakhona sibili bafuna ukuthi bahlangane lathi khona ngale, kungenzakala sibili ukuthi singahamba siyobabona.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala ukuthi eleZimbabwe lingani umhlangano lo aliwuqakathekisi kangako ikakhulu nxa sikhangele amanye amazwe?
Kuzobona ukuthi imihlangano enjengaleyo iqeda imali eningi kakhulu njalo njengelizwe elinjengeZimbabwe. Bona njengani nxa kungelaso sizakhe sokuthi siye khona, nxa kungela ama-agreements okumele siwasayine khona ngale, akumelanga sibe khona sibili ngoba asinamali eyokuthi senze njalo. Izibhedlela azila mithi kathesi, amandla kagesi ayasilela, i-industry iphansi. So kubona njengani izimali ebezasebenzisa ukuya khona ngale eDavos kumele zisebenze ukulungisa i-economy yalapha. Kodwa nxa kuyukuthi silolutho sibile okumele siluthengise kwabantu abakhona ngale, kumele siye khona. Kodwa ngokubona kwami khathesi kungancedisa ukuthi sisave imali singayikhona.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi yecubungula ezenotho, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezemihloliso olwezimsek lulandule imbiko esisabalele enkundleni zokuxhumana ekuthi impumela yemhloliso we-O-Level izacitshwa. Lolu gatsha lubikwa lusithi amalungiselelo okwethula impumelo yemhloliso le asekusibanga esikude. Iphephandaba lobulembu kweinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi igqwetha elimela oyingunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa lithi sokumele icala aletheswayo elokuzama ukubulala owayengumkakhe umnumzana Constantino Chiwenga kumele lilahlwe. Igqwetha unkosikazi Beatrice Mthethwa uthi isikhathi sesiside lolu daba lokhe ludluliselwa phambili. Kodwa umtshutshisi umnumzana Feresi Chakanyuka walile lesi sicelo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, salibona ndinjani ngapho? Thina siyaphila ngapha. Ngutsunami lona. Siyabonga indaba ezilohlonze, indaba ezilamaqiniso. Mina ngazi ukuthi abantu bakhangelele ukuthi iZANU-PF ivume kanjani ukuthi yona yaxebula abantu or esha abantu ilizwe lonke jikelele, including emadobo, kuze kuthi nasemureho. Angazi abantu bayakho ukuthi iZANU-PF lena iyo eyadubula abantu libalele emini kapha yadubula abantu eHarare ngaloya nyaka yaqeda yona leyo iZANU-PF yasifoma icommission imklante commission ukuthi imklante commission icubungule ukuthi noma izobona ukuthi iyo na iZANU-PF edubula abantu nokuthi badubule kanjani yabanja kodwa benzanga lutho ngakho ngeke ivume kodwa indaba yami lapha isekuthinini bakamthwakazi bantu bakithi. Imbali asifundeni kusukela kumbali umzilikazi kamashobani ishoba shobeli ngangoyise kingakhohlwa ukuthi isizwe sakhe wayesakha ngezizwe kunye lezizwana. Wayengabandlululi umzilikazi, wayengathabazi ezansi abatshonele wayesakha isizwe sakhe ngesizwe lezizwana. Manje angazi ukuthi njengoba abantu sebaphidikezana amashona lamandebele sebayakha ndawonye sebathathana bazala ingane mazo kuthi hayi abanye babuyelele abanye bebuyelele angazi ukuthi lilandela uphi umthwakazi ngoba umthwakazi kandaba wayeyakha isizwe sakhe ngezizwe lezizwana. Ngiyabonga ngiyaxolisa ukuba mude.
Good morning, livo kanjani ke umthwakazi omuhle ke Studio 7 masakazi bonke salibonani. Ngithintwa ke yile ndoda ke ikhulume ku Studio 7 izolo ikhuluma ngokuthi ke amandebele yithe sine problem kakhulu amaqembu akithi asiwafuni abantu bakithi asiwafuni. Ukhulume kabanzi ke ngomama Makhuphe ngathinteka kakhulu ngacabanga ngathi ukuthi noma iproblem ikithi umthwakazi. Umthwakazi uyathanda ukulandela emuva, umthwakazi uyathanda ukusola kakhulu. Manje sisolana namashona, amashona abambene, amashona avotela iZANU-PF, amashona azoyivotela futhi iTCCC. Kanti thina sikuphi njengomthwakazi? Vuka mthwakazi, vuka, vuka mthwakazi, vuka asikhulumeni sisenza umthwakazi omuhle. Angithi ukuthi abantu bavotele ke amaqembu asesindebeleni kuphela, sivoteleni ke umkhokheli simbonayo ukuthi ke uzathatha ilizwe leZimbabwe alisuse lapho elikhona kuyihlazwe likhona alise kwenye level lapho esizakhona khona ukuthola imisebenzi lokondla ama-families wethu. Kodwa ke asiyekeni ukugxekana namanye ama-tribes. Mandebele vukani, vukani mthwakazi, asibambaneni sibe yinto yodwa, sisapotaneni njengomthwakazi, siyabonga kakhulu.
Sanibonani njalo ku Studio 7 basakazi nabalaleli kuzo zonke izindawana nje sisangena phakathi komnyaka. Ayi uyazi mangithi ngilalela lana indlela sokubalwa ngakhona i-corona elizweni laseZimbabwe sokumangaza ngoba angisho ukuthi i-corona kayikho kodwa indlela sokubalwa ngayo lapho kuthiwa ivelela khona eSouth Africa lapho esikhona ayikadunyiswanga le ndlela okudunyiswa ngayo eZimbabwe. Kodwa yona ikhona lokho ngikutsho ngoba siyazi ukuthi kuyavota. Ekwini kuyavota eZimbabwe isidunyiswa kangaka nje sokuyindlela yokuthi kugcine kuthwe lockdown ukwenzela ukuthi kuvoteni laphana. Hawu, hawu, sonke siyazi ansithini. Nxa sekuthiwa nje nanko sokuyehlela lapha emalangeni okuvota lizozwa kuyabe ziqanise yakukhuphuka abantu bengasakwazi ukuyikho uze sokuthiwa lockdown kuyavotwa kodwa ekuvotweni khona lapho abantu sebe controller ukuthi ngivota kanje. Ah, mina vele ngiyibona sokuyindlela leyo ukuthi lana aziqiniseni into leyo corona le. eSouth Africa laphezu eqhamuke khona asikezwa kukhulunywa. Kukhulunywa nje kahle ngithi abantu bangaqali bephuke ukuthi namanje ama mask sengafaka lo osivakela. Kodwa eZimbabwe hayi sibiselwe ngalendlela yokuthi nje sikhumbule nyakeni. And leyo ndlela futhi sihle yaba indlela yokuthola ingena njalo. Ah, lapho isilonda sesivuleka la. Isilonda sesivuneka impedo sokumela ingene phakathi kwesilonda. Isibolise konke so that unxase kusondela amalanga okuvota. Ah, kuphelile. Ngicela linanzelele khonapho abantu abadala. Linanzelele bantu khonapho ukuthi kuyasetshenzwa njani.
Salibona, salibona, salibona bondlela zimhlophe. Bondlela zimhlophe ku Studio 7. Siyabulisa. Sibulisa seGoli. Kakhulu kakhulu sikhulumela indawo yakithi yamaThebeleland. Thina inzalo yethu ise Elupane. Siyacela nje ukuthi amalunga abantu bonke abasemandebeleni asupporteni iMRP. Asupporteni iMRP. Sifaka amakhansela, sifaka amameya, sifake noma yini esibona engasiza ukuze sigweme abantu basesishone ukuze bangagcwali kakhulu eMathebeleland. Asivotele lo mkhakha lo ukuze sikwazi ukuthi sivuse sithole lenkosi. Salokhu umnankosala ukuthi uKing Bulelane engene. Kodwa ke thina asiyoleni amalungelo ethu ukuthi until size sibe lenkosi. So siyabonga kakhulu sicela ivotele iMRP iMthwakazi Republic Party. Lindlulisele umlayezo lo kakhulu kakhulu kontu ngamile. Lodlulisithi happy new year kini lonke abasakazeli lapho ku Studio 7 abakithi. Siyabonga kakhulu. Mina ngizolela uPane eSenpo eKabela. SiNdlovu. Siyabonga.
Vukani bantu bakithi vukani. Vukani bathwakazi vukani. Okhulumayo uPG. Engicelayo kini bontu ngamile inkomo ngicela lidlulisele umlayezo kubantu bakithi. Abeloko nje besathi ngena mfana omncane ngena mfana omncane kungani kanti abantu bakithi belukubelandela abantu baseMpumalanga kungani siyanikhuza abantu bakithi sokungathi ningazivusela okungokwenu ngoba manje livusela amashona ene yini eliyenza ukuthi le amashona esibeleni kuyibanga sicela liphume impeni zamashona abantu bakithi 3+C yini 3+C kini kuyalisiza ngani awuhlakaniphani isizwe esimnyama. Hlakaniphani isizwe esimnyama. Le nto le basirhanqile vele kabafuna ukuthi neIndebele libe lombuso. Ake liphume entweni zabanye abantu lizenzele okungokwenu. Kambe sibili ungathatha enye indoda ukuthi izolala emzini wakho wena ungekho. Kusasa maso uzala amahlonga nje ukuthi abantwana bakudelela kanti uthethe indoda wayifaka emzini wakho. Hayi bantu bakuhlakaniphani manje. Siyalikhuza njalo phumane entweni yamashona.
Sanibonani mahlabe zulu balaleli konke nabasakazi be Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Yeah, hayi okhulumayo lapha lisha kodwa elikhulu esigabeni sakusu kwelase Plumtree ukhanyani Ncube. Yeah, yazi ngizindoda lapha ezinye enye ezibiza ukuthi yona iNdebele ingazi ukuthi uNdebele ubani nje uNdebele bebanengangaka. Egxeka abantu abasola obelieve gawule nabochuma nabomalanga inkomo and so forth ethi benza kabi cha ayibenzi kabi ndoda yakithi laba bantu basuke besola lento eyiyo eyabe ikhulunywa ngoba okukhulunywayo kungena ezindlebeni bese kuyazwakala umuntu bese yabona ukuthi hayi lento inhle noma ayinhle so mayinganhlanga bazayigxeka so ngokunjalo akusibona abalenza iphutha akusiphutha le so kufanele vele bagxeke izinto eziyabe zitshelwa abantu eziyabe zingasizo eziright. Angibonge. Amen kuleyo ndawo.
Lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo weVoice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukwezemelika, inhlelo zokuthuthukisa ilizwe leMelika zizadonsa nzima kulandela ukukhokhela idale leThe House osekusenziwa ngabebandla lamaRepublicans. Umongameli Joe Biden wenelisa ukufeza inhlelo zakhe ngoba ibandla lakhe elamaDemocrats lalikhokhela amadale womabili eleThe House leSenate. Kodwa ngemva kokhetho lukaLwezi, amaDemocrats asesikhokhela idale leSenate kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo weMelika umnumzana Raphael Mthombeni.
Nxa sikhangela ngomnotho weMelika, ungumnotho okhanya ngathi ungumnotho ovukileyo, ikakhulu nxa sikhuluma ngegcikwana le-corona kuze fika khathesi. Ngoba lezakhumbula ukuthi ngegcikwane le-corona lika 2020 kwama yonke into eyenza i-economy ibe i-economy yema yathi nsir. So ke kuthe kungena ke uBiden waqala ngento eyayihlupha ukuthi khona abantu bahlatshwe amajekiseni ukwenzela ukuthi nxa sebehlatshiwe banelise ukuya emsebenzini. Bahlatshwa kwama-million zona lana owakhumbulayo ba. Kwenza ukuthi ngenxa yokuhlatshwa kwabantu kube ngcono ukwesaba, kube ngcono ukuhlangana kwabantu, kube ngcono ukuqala lokuvulwa kwezikolo lama companies. Yikho ke i-economy ibiloko intsheza ke khonapho kusukela khonapho kuze kuze kube namhla. Mbona ngathi into eyaphambanisa i-economy ye-America yimpile e-Russia le-Ukraine. Ngoba leyo mpi ihlasele umhlaba wonke, inyikinyise umhlaba wonke ukuthi lakhona lapho eMelika kuyithintile kakhulu nxa ukhangela intengo yezinto yakhwela. Intengo yezinto yakhwela umhlaba wonke. I-petrol lapha yaba yiye esemqoka. Angithi kungakhwela i-petrol sekukhwela yonke into. Ungakhwela i-diesel ukhwela yonke into. Yikho kwenzakalayo lapho. Kodwa ke nxa ukhangela ilokhu intsheza nje ayikangeni ku-recession, iphakathi laphakathi nje. Njalo kuyakhanya abantu bayaqhatshwa kakhulu ngoba indawo eziningi ziswela abantu bokusebenza. Ngiyaze nje ngikhumbule ukuthi ngabe abantu bonke laba abangasebenziyo abeZimbabwe, umuntu abalayitshe abalete lapha bavuke besebenze ekuseni, bonke abantu bona labo bangasebenza ama-millions zonke lawo, ngoba lapha kusweleka abantu bokusebenza umsebenzi ukhona.
Yena umongameli Joe Biden umbona elokhu engumuntu oyenelisayo na ukuvuselela umnotho welizwe leMelika?
Nxa singakhangela ngayo umongameli okwakhathesi wenza kuhle kakhulu. Ngingazi nje uma sekungene ama-Republicans ukuthi athathe i-house ngapha ngaphansi, ukuthi sebezamqobotsha ezintweni zakhe abefisa ukuthi azenze, ngoba bona sebeyi-majority ukuthi angaproposa lokhu, bathi hayi, athi lokhuyana bathi hayi njengalokhu. Kodwa ke ungcono ngoba i-Senate ilokhu ikhona kuye ukuthi imithetho lequnywa ngaphansi elethwa phezulu, iphezulu lizafika lihlolisise engxenye eminye yakhona liyale licubungule njengalokhu.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni se-Ohio ngapha kweMelika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla le-CCC abotshwe uxolo. Ngiyaphinda njalo ke sikhangele lezo ngezayizolo, sikhangele zalamhlanje. Amagqwetha kwele-South Africa athi ukuvimba abantwana bokuza abalabazali abangelamaphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ukuthi baye esikolo akukho emthethweni. kuqhamuka ufuthelana phakathi kwebandla lezano PF leCouncil yakoBulawayo kubangwa indawo yokuthengisela impahla imibhida lokunye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.